Izikole zilithume esigabeni sezansi yamaNdebeleni zithole iqanda ngumpumela yalimhloliso iningi lazo kungezisemaphandleni. Iningi labazali esixoxelalo lithi ukuvalwa kwezikolo nyakenye ngombimbitho kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kudale ukuthi iningi labafundi emaphandleni lingaphumeleli kumhloliso ka-grade 7 ikakhulu emaphandleni kwelezansi yamaNdebeleni. Lanxa emadolobheni bekufundwa ebulenjini, iningi labafundi emaphandleni belizihlalele emakhaya okudala ukuthi lisalele emva ngoba lingafinyeleli lezi nhlelo ngezizathu ezehlukeneyo. Unkosikazi Kathy Ncube ohlala kuward 7 eMagaya Village eGwanda South uthi kwaba liphutha ukuthi abafundi bebhale imihloliso bengafundanga.
Ikubangele yi-COVID-19 okungafundi kwabantwana. Abantwana bebengasafundi. Ithi lanxa i-COVID-19 ingakafiki, amatitshara akade khala ngomholo wabo. Bagcine bengasafundisi abantwana, bethi imali abayiholayo iyimali encane. Soze sibe fika labo bafike bazihlalele ezikolo bangafundisi. Abantwana basuka uphonga ukuhlala kuphela bengenamuntu obancedisayo. So mbonani esikhathini esiningi abantwana kokhana kubafeyilisile lanxa kade bebhala nje bebhala into abangayaziyo.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi unkosikazi Ncinci Ndlovu othe ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise kakhulu abafundi.
Okubangela ukuthi khona abantwana bayehluleke ukufunda impumela zingaphumi ikhona lokhu ukuthi vele kulo mkhuhlane we-COVID lamatisha ayehlulekile ukuthi afundise ngendlela ngoba labo kade bematshela khona lokho bangazama ukuthi bayafundisa kuba khona ukubotshwana phakathi. Ingwalo akulangwalo ezini le zabantwana lefenitha kulo okwaneleyo.
Unkosikazi Jennifer Dube esinye isakhamuzi sakwaMagaya uthi kusasa elizwe leli luvilibana ngenxa yokuphazamiseka kwezemfundo.
Abantwana abafundanga, ezikolo zivaliwe, esesikukhangelele ikuthi vele yikufa kwelizwe, akula zikolo, amatitsha ahlezi labantwana.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Lupondo oweMawane.
Lo nyaka okukhethelwe vele abayenzanga lutho ngoba vele kabafundanga. Izikolo vele azizanga zike zifundise ngenxa yecorona le. Bebezihlalele nje umnyaka wonke kodwa sokuthiwa bahambe bayebhala. Njalo ubuhlungu bakhona kuthiwa abantwana badlulele phambili. Badlulela phambili njani emuva vele bona bengabonanga lutho? Emva babonanga lutho vele. Ogresive kuthi uhambani uyobhala. Uyobhalani ungafundanga. Manje lokho kwakitho ukuthiwa khona izikolo azanga zivulwe, azanga zithwese ukuthi abantwana hambani liyebhala. Lulunya lolo ngezinye izikhathi lolo.
Umnumzana Kiyaboka Magaya usabhuku eMagaya Village uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi ngezinye zezizathu esidale ukwehluleka kwabafundi kule mhloliso.
Ya nxa sikhangele sibona ngani khona ukuhlana ukuthi ababalisi babengafundisi ngendlela eyiyo esemthethweni njengokuthi vele kwakusiba nendaba zemiholo bese sisathola ukuthi abantwana base befunda maybe 2 days or 3 days bonani khona ukuhlana kwa-affecta kakhulu abantwana.
Umnumzana Graydon Piri lawo ethesa uhulumende umlandu wokunganakekeli ababalisi okudala ukuthi behlale bekhalala umsebenzi njalo nje.
Abantwana bafeyilile sile kodwa singakhala ne-lockdown, i-lockdown i-affectile abantwana kodwa sinanzelele futhi akuthi amatitshara awo ebengafundisi. Most of the time amatitshara bekustrike, so into engayenzakala ukuthi uhulumende akhuthaze uphele ukuthi abhadale ababalisi ukwenzela ukuthi abantwana bafunde. I-lockdown i-affectile sibili kodwa hhayi even wathi ungathatha ungasolo-lockdown abantwana bezafeyila ngendlela okuphatha ngayo iindaba zabantwana zokufundiswa. Mbonani nxa uhulumende angadonsa amasosa abhadale amatitsha mbonani ungaba ngcono.
Umqondisi ogatsha lwezemfundo ezansi emaNdebeleni umnumzana Lifias Masukume uthe basahluza impumela le lapho sifuna ukuzwa imbangela yokungaphumeleli kwabafundi bemaphandleni kulesi sabelo. Ngiyemele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.